sizamile ubana sibonisane silungise okumele kulungiswe amabandla amabili iZANU-PF le NDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona bolungiseke khona kukhona lapho abangazange bashukiseke labo khona kodwa engashukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwangikhona kuyabesho kufuna ukuthi yona kuyiwe futhi ebantwini siseze lokhona abathi ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabesho kufuna khona lokho sibili kodwa okulungise
Babugabuza kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo likutholile yini konke
angike ngathi sikutholile babo yabona okuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule interest wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uzulu silungiselela ilizwe so okuningi asikutholanga okumgqoka okwangikona sikutholanga
babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba uGabuza ukubana nxa abantu bezichuza imithetho leyi kwesi sikhathi sisuka sibe nalokwana ngama-selfish interest okuthi wena futhi bona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesi sikhathi akumelanga kube njalo so okulandela ukucela okwenzela wona kungaphumeleli yikho nokulona bona becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi ufeve bona kodwa thina sikhanye ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyi-constitution naleyo njengakuthi yona ngiyakwazi yona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukubakhona amabhalo sepa eprintwa nakokunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezek hhayi khona amabandla la njengebandla leZANU-PF asikho kubukhona kwa kubandla izek kuphela
Baba uGabuza uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa vele ufuna kubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kale kutholanga lokho kodwa umgcinisi ihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyi-candidate yejele kodwa bebona ngathi bona be-MDC yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uchombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ballot papers aprintwa njani uma printwa wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani unobuhlobo bani lalo ofuna ukucontest ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzi yini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongasoze eprinte ama-ballot amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo unikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke khona kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
babuchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kubangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
ongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wakugcizelela lokho njalo lathi siyawugcizelela njengebandla eleZANU-PF akunanto esiyifikisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right ngenzala into ezicacayo
akwigqibe baba uGabuza ngamafitshane
ye ubaba mina ngakho siyamuzwa sibili but akungavi ngamazwi kuphela kungele izenzo akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza ukuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni ze-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli yetshoni langa kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni izetshoni langa po abanye la bazawuthola nini si-chance yokuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi ngabethi bayakhipha bakhipha nje okuyingcosana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo ekadimxoka eralini